Soko isika disenda bago VOA Ndebele.
Lunga alivuka njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 23 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ilunga lebandla le MDCT umnumzana Patson Murimoka uthi amapolisa awafuni kubopha umkhokheli webandla umnumzana Douglas Monzora ngokuphambula imali yebandla athi wakwenza. Ngalokhu sekufuna lolu daba luye kumongameli Emmerson Mnangagwa.
But imali le kayisayenzanga umsebenzi ababe uvumelene ukuthi imali izabhadala lokhu lalokuyana.
Kodwa ibandla le MDCT lithi akusilo qiniso lokhu.
Indaba ekhulunywa ngoPatson Murimoka ngamanga aluhlaza tshoko aveza ukungezwani ephathini okusiyangisayo evesi lokho sizama ukuthi mhlawumbe kungalunga.
Ababalisi bathi ukwehla kwenani labantwana abapase imihloliso ye-A-level nyakenye akumangalisi ngoba izifundo zaphanjaniswa ngumkhuhlane we-COVID-19 kanye lokukhalala umsebenzi kwabotitshala.
Akuqhasho teacher baye baningi sishare amaklasi la agcweleyo abantwana bathole isikhathi sokuthi bafunde benelise ukuthi bepase.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ilunga lebandla le MDCT umnumzana Patson Murimoka uthi amapolisa awafuni kubopha umkhokheli webandla lakhe umnumzana Douglas Monzora ngokuphambula imali yebandla. Ngalokho uthi sefuna lolu daba lwahlulelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. UMurimoka uthi kule mali eyizigidi eziyisithupha 6 million eyacatshayo ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-Congress eyenziwa nyakenye. Limali ngeyiphiwa amabandla alamalunga edalela ephalamende nguhulumende phansi kwesisekelo sombuso. Imali le ngethathwa kumithelo yezisebenzi. UMurimoka uthi useye emapholiseni kanengenenge wethula lobufakazi kodwa amapholisa awafuni kubopha uMonzora. Uthi usezame ukusa lolu daba kungatsha ezitshiyeneyo zikahulumende kunye nosomlomo wedalela ephalamende kodwa okwenziwayo dololo.
Into yakuqala buti Chris, I'm sure you know ukuthi MDCT njenge political party bathola imali from uhulumende ebizwa isithwa i-government grant. I-government grant yabuya sibili last year for i-allocation e-MDCT. But imali le yayifanele ukuthi iye bhadala i-transport ama-delegates ukuthi bebuye ku-Congress. But imali le kayisayenzanga umsebenzi ababe uvumelene ukuthi imali izabhadala lokhu lalokuyana. Imali yaphomba ukuswelakala ku-account. But umuntu owakhipha imali ku-account ngu-secretary general by that time othiwa ngu-Douglas Monzora. Yena ngokwake nguye ngaba kwazi ukuthi imali le wayisebenzisani ngoba epartini akuzange kubuye ama requisitions okuthi echasise ukuthi imali le yabhadala lokhu lalokhu lalokhu. Imali yaphomba ukuswelakala ku-account.
Kuyini elikhangelele ukukwenza?
Imali sibili siyazama, sazama. I reported the case on the 26th of December last year before the Congress. Ngoba imali yaswelakala on the 18th of December. Sa reporter ikesi, but into esimangalisayo yikuthi amapolisa it's now 4 months kabakathathi icebo elokuthi bebona ukuthi umuntu lo esimu reportileyo ukuthi wayenza icala waphomba ukuthatha imali eorganization without i-communication without ukuvumelana labanye abakhokheli abebandla. So we are still trying by all means ukuthi sipushe njengoba sa approach izakhi sahamba sabhalela uminister of justice incwadi ipetition ngendaba ekungathabi ngendlela esithithwa ngayo ukuthi amapolisa by now kwakufanele ukuthi alwane sebathatha umuntu esam reportayo ukuthi wayenza icala. But we are still putting effort right now today namhla sihambile sayachiya ipetition ku Speaker of Parliament, Honorable Mdenda, CC to the Madam Speaker, Madam President, or Senate, Honorable Mebo Chinomona. We are still pushing. Asiso ze sime until sesibona ukuthi umuntu lo esam reporter wabotshwa ngoba nxa singaphambanisi sabona bomayimfumela bebotshwa ngendaba lezi ezihlanganisele ukungathembeki njengoba likwazi ukuthi lathi silolungelo lokuthi nxa singathabi sizayenza indlela zonke until size sifike even kupresident.
Bona abebandla le-MDCT inkokheli esike sakhuluma layo ithi yona imali ayizange itsabhazwe kodwa imali yasetshenziswa ngemfanelo lanxa bevuma ukuthi bayithola emkambo wensitha ku black market.
Futhi Chris abakhokheli laba ngobani? Utreasurer ubaba uMdzuri nguye waye ngu deputy chairman and then utreasurer waye khona. So abantu laba abazokhuluma ngemali ngobani? Ngoba umuntu ofanele ukuthi ekhulume ngemali kaThesi utreasurer waye khona uchi usenator uChief Ndlovu.
Lo ngumnumzana Patson Murimoka ilunga lebandla leMDCT. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. UMurimoka wake wasa owayengumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Twangirai emthethwandaba esithi ukukhetha kwakhe abasekeli ababili yena wayevele elomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe kwakungekho emthethweni. Kodwa lolu daba aluphumelelanga njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube yena olandule imbiko kaMurimoka wathi uMurimoka wenza ingani bakhona abamsebenzisayo.
Indaba ekhulunywa nguPatron Murimoka ngamanga aluhlaza tshoko aveza ukungezwani ephathini okusiyangisayo evesi lokho sizama ukuthi mhlawumbe kungalunga kodwa kuyatshengisela ukuthi kuyamemetheka kuyaphambili. Okokuqala okumele sikunanzelele ukuthi uMurimoka lo okhulunywayo akasuye msebenzi wephathi, akasebenzi ephathini, kaqhatshwanga ephathini. Okwesibili akasilolunga le-Finance and Administration Committee party. Okungangokuthi into akhuluma ngazo ukhuluma ngento angazaziyo, ukhuluma ngento angelabufakazi lazo. Iye i-Finance and Administration yephathi ayiphongubunjwa kulandelwa isisekelo sombuso webandla. Iyachasiswa ku-section 10.12 ukuthi amalunga ayo ngu-secretary general onguye uchalimani yayo, ngu-treasurer general ongumsekeli, ibisisiba lo-secretary general, lo-treasurer general, lo-national organizing secretary, o-secretary general wama-youth, lowabomama, u-secretary wamazamabhizimusi ebandla lamanye ama-committee members. Ngakho-ke abantu bona abasekela uMurimoka abahamba emapholiseni bayanika labo ama-affidavit ngabantu futhi abangayisiwo malunga e-Finance and Administration Committee. Yikho nje lobufakazi babo behlulekile ukuthi benze ukuthi ubaba uPresident Monzora oyetheswa lelo cala ngalawo manga kaMurimoka abe ngumuntu omiswa phambi komthetho ngoba kuyatshengisela nje ukuthi inzondo evela ekuthini wanqoba ekhethweni lwe-extraordinary congress kubana abe ngumongameli njalo kukhangelelwe ukubana i-ordinary congress iza kuba khona kungela sikhathi eside esibuyayo. Ngakho okuningi kwakhona nje kuyatshengisela ukubana uMurimoka lo yisikhuni esilomkhwezeli waso.
Uyatsho njalo uMurimoka ukuthi enye imali yahanjiswa kuBlack Market emkambo wensitha lapho eyathengiswa khona. Kungakuliqiniso into?
Into kumele sinanzelele ukuthi imali ye-MDCT iphathwa yi-Finance and Administration Committee ilandela ugwalo lweziqondiso lwayo olwe-Financial Rules and Operation Standards oluyilo olutshoyo ukuthi imali iphathwa njani, oluyilo oluchasisayo ukubana unobhala jikelele nguye otshoyo ukuthi imali kumele yenzeni, u-Treasurer General nguye ovumayo ukuthi imali iphume yenze lokho okumele ikwenze, kanti u-Finance Director nguye othatha ke leyo mali enze lokho okumele kwenziwe kulandelwa leyo mthetho. Ngakho uMurimoka ukhuluma nje uzivelela ngkhaya, akasuye sisebenzi sephathi, akasuye siphatha amandla, uyakhwezelwa nje ibandla liyathola ama-reports ngamaviki ngamaviki ku-standing committee, ngenyanga ngenyanga ku-national executive njalo ne-national council. Yikho okumele ukuthi ngabe kule mali etshontshiweyo kumbe engabonakaliyo sokwavela ebandleni. Okwamanje ibandla kalila mali engekho, alila mali eliswelele ukuthi kayihambanga kuhle ku-extraordinary congress ngoba ama-report wonke abuye. Njengebandla asilawo umkhuba wokuthi siveze konke okumele sikuveze.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamashumi amathathu lasithiya ngalombili 38 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kumanani ayethulwe izolo kuvezwe ukuba iningi lalabo ababanjwe igciwane leli ngabavela esigabeni seManicaland abalitshumi lasithoba minwembili 18, kulandele abesigaba seMathebeleland South abayithoba munwemunye 9. Akula ngitsho lo yedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani akhitshwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ichumi lambili 12,440 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Okwenze asebehlatshiwe elizweni jikelele bedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 308,071. Ababalisi bathi ukwehla kwenani labantwana abafunde babhasa imihloliso ye-A-level nyakenye akumangalisi ngoba izifundo ziphazanyiswe ngumkhuhlane we-COVID-19 kanye lokukhalala kwamatitshala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Ugatsha lwezemfundo luveze izolo ukuthi phakathi kwabafundi abazinkulungwane phose ezingamashumi amahlanu 49,153 kupase abazinkulungwane phose ezingamashumi amane 39,802. Ngamanani aphakathi kwekhulu ama-percentages, inani lababhasileyo lehle lisuka kusilinganiso se-83.1% ngomnyaka ka-2019 laya ku-81% nyakenye, okutsho ukuthi lehle ngokwedlula okubili ekhulwini i-2.1%. Ababalisi bona abaphakathi kokukhalala umsebenzi ngokufundisa kwamalanga amabili kuphela ngeviki bekhala ngeholo eliphansi bathi nxa udaba lweholo lungalungiswanga abantwana abaningi abasoze baphumelele kumihloliso njalo lonyaka. Kodwa umgcinisihlalo wogatsha lwemihloliso olwezimsec umnumzana Eddie Mwenje utshele umsakazo we-ZBC ukuthi bayajabula ngempela ngempumela yanyakenye ngoba abafundi abaningi bapasile lanxa nje bengazange bafunde ngemfanelo ngenxa yegciwane le-coronavirus. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ unkosikazi Nokuthula Hlabangane ukuze sizwe ukuthi inhlanganiso yabo ithini ngalolu daba.
Impumela A-level le siphumile iyatshengisela ukuthi isikhathi se-COVID lesi abantwana bafundanga okuzwayo anazayithi last year bafunda kuyisikhathi okufitshane meaning i-content coverage yangkhona abakwanisanga ukuqeda amasilabhasi. Abaqedayo kutsho ukuthi base bethola emaceleni ukuncediswa ngababalisi ukuze baphumelele ezifundweni zabo. Okunye esikunanzelelayo kola okwenze yayehla impumela A-level indaba ye-teacher and capacitation khona ukuthi uteacher kabhadalwa kuhle kwenza ukuthi even laphana isikolo sesivuliwe after COVID asiye wonke uteacher ayisebenza gadalala esebenza ejabulile. Le ndaba ye-infrastructure as well ukuthi alibo uhulumende yakubona kuqakathekile ukuthi kwakhiwe amabhilidi ama-classrooms ezikolo lapha especially khathi esinesikhathi esinje se-COVID sikwanisa ukuthi abantwana bonke benelise ukuthi bathole imfundo elingeneyo kungabi khona abanye ababuya amalanga abanye bebuya nsuku zonke abanye bebuya 2 days in a week indaba yokuswelakala kwendawo zokufundela.
Kuyini okungenziwa ukuthuthukisa izinga lokupasa kwabantwana?
Esikubona kungayenza i-password ibe ngconywana ukuthi 1 eqhatheke kakhulu utisha kabhadalwe kuhle. Bona utisha engaphuma ku-incapacitation abe capacitated. Utisha uyasebenza gadalala akave up isikhathi lesiyana asingazange sisetshenzele. 2 i-building of infrastructure ngoba sazi ukuthi COVID izaphela nini. Akube le more classrooms that are created so that i-social distance iyayenzakala. 3 akuqhasho teacher baye baningi sishare amaclass la agcwele abantwana bathole isikhathi sokuthi bafunde benelise ukuthi bepase. Singakwenza njalo impumela iyaba positive instead siza increase kupassword yethu ye-A-level.
Likhuluma nge-incapacitation okwenza lifundise kabili kuphela ngeviki kulezi nsuku. Luhamba njani lolu hlelo njengoba sibona uhulumende esethusela ukulibambela iholo kanye lokulixotsha umsebenzi?
Incapacitation indaba le sibabona bekhaya emaphephandabeni lapho ukuthi 50% yabotisha ayiye emsebenzini lobe enye 50 ihamba bathi ayisebenzi. Inhlanganiso ke sitshengisele ukuthi imeseji yethu izwayele sibile kutsho ukuthi sebekunanzelela ukuthi otisha abayemsebenzini ngendaba yokuthi imali ayikwani. We are also hoping ukuthi bekunanzelela kunjalo bazathatha indaba ye-teacher welfare bayithuthe with agents ukuthi ababone ukuthi kule solution ephumayo. I-solution e-positive towards increasing our salaries. I think kutsho ukuthi laba abasethuselayo bayasitrethena bathi no work no pay. Thina sina sidla ama-threats, thina sikhona indaba eyiyo e-genuine futhi yena lo abasethuselayo bathi no work no pay singabayithusela sithi singabayithuseli njalo sithi mina sithi asitshintshaneni o-right yena la ihole i-20,000 yethu nale esiyihole sithi sisimthathele yakhe ipay yena ezuzayo sithi hayi sicela lani li-budget nge-20,000 eholwa ngutitsha. Umuntu ohole i-20,000 ngeke ezeze kuqala ukukutshela utitsha ethi no work no pay sithi budget nasi 20,000 labantwana abangu-3 abafundayo abagadayo umchova ulandle yarentu le mali ka-landlord sibona ukuthi nge-20,000 bond kuyaphumana. Yikho esikutshoyo ukuthi thina eyethu impi ukukhathazeka kwethu ku-genuine asila imali okuhamba emsebenzini nsuku zonke yikho sihamba kanye kumbe kabili ngeviki.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngwenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe i-PTUZ.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi uhulumende wele South Africa usezaqala njalo ukusebenzisa ijekiseni ye-COVID-19 e-Johnson and Johnson eyayimiswe ukusetshenziswa ngoba abanye abantu abahlatshwa ngayo banquma igazi kwafa oyedwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uzenziwa ngenyanga kaNtulikazi, July, okwamalanga amathathu nje kuphela. Umgcini sihlalo wombukiso lo umnumzana Busisa Moyo uthi kuzwa kuba kulandelwa imigoqo yabezempila kahle ekuqhelelana lokuhlanzeka embukisweni lo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonan salbonan bantu aga studio 7 salbonan bantu siyabonga ukusifaka lapha emsakazweni nathi siphawule into singazithandiyo bantu besicela ukuthi cele ngempela MDC bantu MDC bakithi ayisiphathele lizwe bantu mhlawumbe lathi singathi sithole ukuphila bakithi sisegangeni inkosi yami sicela ukuthi isiphathele ilizwe bakithi abazame indlela zonke bantu amakhehla le athi ukuphuma ukuphumela phansi kancane ethi ukuphumula hhayi siyabonga ntoastudio 7
salibonani bantu eziphathele inhlelo kwestudio 7 mina engikhulumayo ngu-Alexander Khane ngikhuluma esihlobela ngisithi mina thina into esiyicelayo ku-MDC ekhokhelwa ngobabuthanisa yikuthi one nxa ejoyina engavumi ukujoyinana la maphathi abambene lezanu-P F avume ukuthi basale phansi njengamaphathi bakhulumisane ngomthetho wokuvota ukuthi bakhiphe laba abantu bezanu abayibo abavotisayo bathatha amavoti ukuthi banike izanu-P F bavumelane inhlelo zokubana ukhetho kumele luhambe njani njalo bazame lokuthi bacele ukuthi kube la mazwe azakhangela ngokhetho ukuthi abantu abahlukuluze ngoba sesidiniwe ngokuvota ukuwina ngawina kodwa thatheke kuyancedani khonokho uyathathelwa sewinile njalo abantu besile thina sizeubuhlungu kakhulu ngezihlobo zethu ezisithiya ngesikhathi sama-election njalo siwinile ubaba uthwangirayi kuze wafa ewine thathelwa so uthamisa kumele afunde ubana kumele sibili bakhulumisane lama-opposition ngokubana kufakwe imithetho hathi lokubambana lapo engabambani labantu bezanu-P F abathengwa izanu-P F thina sikhuluma si-opposition enkulu njalo elombono okunceda abantu MDC alliance njalo sikhokhelwa ubaba uthamisa siyacela kakhulu sesidinge ukuthi siwine kodwa sithathele asidinge lathi akudingwa abantu laba abazasimela izanu isiye ukwenza intandi yayo kuma-election.
Ngiyabongasakazi kwestudio 7 siyabonga izinhlelo zenu lisephilaza zona imihla namalanga siyabonga ngoba lathi siyakhipha imibono yethu kusiphatha sibhuthelayo ngaphakathi mina ngumama owasila waphuma esikhane senariti kubrown kuthi ke le-jackson ebuyayo ingabuya emadibheleni ibe igugurendi yesile ngoba siyazi ubana umphakathi wethu awufunakali ngibe sengithi kugawule inkawu yazalela esihlahleni kodwa ugaja yalukhutha kwelinye la
bani bantu bakwa-studio 7 nengikhuluma ngukhuphe ibiye ngomsteti ye hhayi siyayibona nje indaba esibiswe ngumnankagwe ye-lockdown hape futhi hhayi khona kulungile but akulunganga ngoba kakwanisi ukunika abantu ukudla kanika abantu ukudla ukuze abavalele abantu laba baze bathole ukudla sesizwile sibile indaba yamanje ekuseni sikhona kodwa abantu bayaphikisana lokhu esiphikisana nje lathi sisemazweni ukuthi ngubani ozaqala ukuhlatshwa inje ekuseni lami ngithi ngubani ozaqala ukuhlatshwa inje ekuseni lalona la uthi sizabona ukuthi zakathi ukuthi abinje ekuseni ya yikho esikubonayo futhi nangu lo mbuzo lokho engisawubuza angiwutholi impendulo abamphendule ukuthi ungatest uthola le corona iyahlatshwa or kumbeni uyahlatshwa uvikele ukuthi icorona ingakungeni yikho lapho azange ngaphendulwa ukuthi odokotela zange bamphendule kuthi so lokho ngikhona apho ukuthi ngilo mbuzo wami nalo ukuthi ngiphendule angazi umbe bazamphendula nini odokotela
yebo tjstiveni linjani madoda hayi mina ngifuna ukukhuluma labantu bakamthwakazi ukuthi kati bantu besintwini ukuthi lizikhokhele lehlulwa kwini lifuna ukukhokhelwa ngabantu elingalabuhlobo labo zenzeleni into yenu bantu bakithi lani libe ngabantu kati manje liyifunelani idevolution nxa kuyukuthi lifuna ukukhokhelwa ngabantu bempumalanga lina ligcine lisithi sifuna i-devolution of power liyayenzani lina lifuna ukuthi libuswe ngabanye abantu. Ngabe kuthiwa lifuna ukuzibusa besiza isintweni ukuthi lifuna devolution of power. Besiya kuthi hayi abantu bakamthawa zisekesukumile bama. Njengoba liyabe lokhu elifuna kutshona ukuthi chamisa. Alikwazi ukuthi kutshona. Kodwa ke isintu liyasazi, liyawazi lamabizo esintwini. Landelani kumbi bhethu likaZulu, kumbi zaphu. Ngoba enye nje iphathe lingayenza lina abantu besintwini khanyela noNcube. Uncube bayo lokhu uzele MDC eni yakhe. Wagcine seginywe futhi mchamisa. Ifuna ukwenzani kati abantu besintwini? Lithandelani kati ukukhokhelwa. Lana ke likhokhele, ke libe ngamadoda. Lifuna ukube likhokhelwa kati esithi asifuna ukubuswa ngumfazi, asifuna ukubuswa ngumfazi. Ukuphe kafuna ukukhokhelwa ngumuntu ongelabuhlobo layo. Uright okwedlula lini ziwula. Lifuna ukukhokhelwa ngamanye amadoda. Indaba lingazikhokheli lani ke libe ngamadoda njengamanye amadoda ayimpumalanga. Lifuna ukuhlala likhokhelwa nje. Umuntu okhulumayo lo nguNcubo seHarare ePoesi. Mfuna ukuthi lani ke livuke libe ngamadoda mani vusani sukumisani imsila. Uyazi inji ngahlala umsila iphansi so ilunywa ngezinye izinja ngokuthi yabili igwala. Ake liphakamise umsila lani libe ngabantu. Awu bantu besintwini liyayangisa mani into yokukhokhelwa.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela nge-WhatsApp. Sithanda ukulazisa balaleli ukuthi silodubo lencingo zethu. Kodwa qhubekani lithumela imilayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lehlile ngesilinganiso esifika ngaphansi kokukodwa ekhulwini 0.4% nxa kuqathaniswa lamaviki amathathu adluleyo. Isigaba seMichigan yiso esikhokhelayo kumanani la. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika edolobheni leReston esigabeni seVirginia, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe ukuthi lapho akhona kunjani.
Siyabona ukuthi even ama numbers awe hospitalization, ama numbers abantu abafayo asehlile kakhulu. So kuyathembisa ukuthi ama vaccination lawa akhona ayanceda. Njalo futhi I think kuyatshengisa ukuthi abantu abaningi sebeyithatha serious udaba lwe-COVID. Ngoba siyabona abantu abaningi vele especially eVirginia kungumthetho ukuthi kumele ugqoke imask isikhathi sonke ma usendaweni okulabanye khona. And abantu eVirginia I think bawulandela lo mthetho ngoba angaze ngiphume ngema-shop ngingibona umuntu engagqokanga imask, ngihlala ngibona wonke umuntu egqoke imask. Njalo futhi siyabona abantu sebeqala ukuthi bahlangane benza amaphathi, even though amaphathi akhona okwamanje ama-numbers akhona asasemalutshwane. Kodwa siyabona into seziqala ukuvuleka lezikolo, baqalile abantwana ukuthi manje sebezofunda I think amalanga angu-4 ngeviki sokumele baye esikolo manje. And then I think kule langeli 1 abafunda khona bese ezindlini. So konke lokhu kutshengisa ukuthi hayi ngempela izinto sezivuleka, igciwane leli seliphela, and abantu sokumele ukuthi bananzelele ukuthi uma ungavaccinethwanga kungaba le problem.
Siyabona ukubana uhulumende kamongameli Biden usethe yena wonke umuntu oleminyaka yokuzalwa evumelayo ukuthi ahlatshwe ahambe ayohlatshwa kungakhathalekile ukuthi usebenza msebenzi bani. Kuzaqeda yini udubo lokuthi ibe imemetheka i-COVID-19 nxa bonke abantu abafuna ukuhlatshwa bengahlatshwa?
Siyabona utshintsho solukhona ngalama vaccination okubana okutshengisa ukuthi kule themba lokuthi ngempela ayasebenza. And so ukuthi siyehlule ligciwane kwamampela siqedelane lalo, I think ukuthi wonke umuntu avaccinate. Ngoba abantu uma bengavaccinatanga ichance yokuthi bayispread futhi amongst bona themselves inkulu kakhulu. And njalo futhi kumele sinanzelele ukuthi ama-vaccine la
asikwazi ukuthi akuprotecta isikhathi esinganani afiqede uhlatshwe ukuthi ize chance ukuthi ungaphathwa ligciwane leli even after so vaccinated after a certain time elingakugulisa yini. So izinto zonke lezo kumele sizinakelele and singavaccinatewa sonke, so kusho ukuthi ngezinye indlela singeke sakwazi ukuthi silithelelane leli gciwane ngoba lisakwazi ukuthi liphile emzimbeni yabantu. So kubalulekile ukuthi abantu ba-encourage.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika edolobheni le-Reston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ilunga lebandla le-MDCT umnumzana Patson Murimoga uthi usezame okunenginengi ukuthi kubotshwe umkhokheli webandla umnumzana Douglas Munzura, athi waphambula imali yebandla. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelaviki elithukela.